Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 2 kuNtulikazi 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
okuqakathekileyo ukuthi wonke umuntu osemkhankasweni aqinise ukuthi yena uzathola amavoti. Umuntu sibe labantu abaningi abangena kumkhankaso, kuyinto edingakalayo njalo efanele abantu beZimbabwe bayamukele.
Lokhe lusemlonyeni yabanengi udaba lokungena kukamnumzana Nkosana Moyo kumkhankaso okhetho lokudinga umongameli.
Ngibona njenganxa kuyukuthi uhulumende kazamanga iqhinga lokuthi avuselele i-economy, akuboni sifika kukhetho elizayo into zilokhe zime ngendlela leyo.
Kambe kukhona na uhulumende weZANU-PF angakwenza ukuhlenga umnotho welizwe ngaphambilini kokhetho? Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela ngokugcweleyo. Luqhubeka lusekudweni udaba lokungena kukamnumzana Nkosana Moyo kumncintiswano wokudinga umongameli welizwe kukhetho oluzayo. Abanye besithi uza kwenza umongameli Robert Mugabe anqobe kalula ngoba esithi ibandla lakhe le-Alliance for the People's Agenda kalisoze lingene kumanyano wamabandla aphikisayo. Kodwa abanye bathi uMoyo ulelungelo lokuncintisa engekho kumanyano lo. Kambe uzaba lomthelela bani kulolukhetho uMoyo? Siqhume ingcwethi kwezombusazwe uDokotela Nkululeko Sifanda.
Ngibona mina kakudinge bani ukuthi athi umuntu osengene kumkhankaso wokuba umkhokheli welizwe unenjongo enhle kumbe injongo embi. Okuqakathekileyo ukuthi wonke umuntu osemkhankasweni aqinise ukuthi yena uzathola amavoti. Umuntu sibe labantu abaningi abangena kumkhankaso, kuyinto edingakalayo njalo efanele abantu beZimbabwe bayamukele. Ngendlela yokuthi kwenza ukuthi lanxa sesiya kukhetho lwezilalo lo luka-2018 kuyabe sekunabantu abaningi abaziwayo ngabantu njalo abanezihlelo ezike zaphiwe ebantwini. Lokho kungasiza. Kodwa umbuzo wokuthi uMoyo uzaphumelela yini ngomunye lo tshenelo lokuthi ufanele avunyelwe yini ukungena emkhankasweni kumbe angangeni, mina ngibona ufanele siwamukele ngoba isikelo sombuso seZimbabwe sivumele wonke umuntu nje osedlula iminyaka ethize ukuthi angena emkhankasweni lowo angendise laye.
Alubana ukhetho luthe lwenziwa ibandla leMDC lenze umanyano walo, ubaba uNkosana Moyo eyedwa, umama Mjuru eyedwa la kumbe elo manyano wakhe. Ubona ibandla leZANU-PF nxa lilokunqoba lisenelisa na ukuthola isilinganiso esidingwayo kumbe singagcina sisiya kuRunoff?
Khonokho kungabangela ukuthi iZANU-PF mhlawumbe labanye abantu abaku-MDC akade bengavotele MDC basine bevotele abanye laba abangaphandle. Kodwa akula indlela esingazi ngayo ukuthi yena uNkosana Moyo angabe elabantu abanekungakana labangamvotela.
UDokotela Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe. Ukusilela kwemali emabhanga kuqhubekela phambili njalo ingcwethi kwezenotho zithi uhulumende weZANU-PF usephelelwe ngamaqhinga okuhlenga uZulu ebunzimeni abhekane labo. Kuvamile ukuthi nxa sokuyiwa kukhetho uhulumende asungule inhlelo zokukhohlisa uZulu, abanye begcine sebekhohlwa ngenhlupho ezivele zikhona. Kusiyafika ukhetho lomnyaka ozayo, kambe umnotho ungaba usukusimo bani? Sixhume ingcwethi umnumzana Masimba Kuchera.
Siyabona ukuthi uhulumende kathesi
uzama amaqhinga wonke awukuthi i-economy ivuke kodwa ngibona ukuthi uzama ngamandla wonke angibona ukuthi uzama ukhulumende ngendlela esingathi sebakhangela lokho bayenze ngoba ngibona njengani kulokuchabana okukhona kuhulumende okwenza ukuthi into zingahambi ngendlela okumele zihambe ngayo khathesi indaba ezokuxabana ezama-factions kwela njengani zenza ukuthi into zingahambi ngendlela okumele sibone ngakho i-economy ivuka
siyafika kukhetho lomnyaka ozayo ubona umnotho welizwe uminjani
ngasikhangele iZimbabwe uyahlupha ukuthi sikhangele izingathi owedlula inyanga ezintathu kumbe inyanga ezinhlanu kodwa ngibona njengani nxa kuyukuthi uhulumende kazamanga iqhinga lokuthi avuselele i-economy angiboni sifika kukhetho elizayo into zilokhe zime ngendlela leyo so uhulumende kumele azame sibili amaqhinga okuthi i-economy ivuke ngoba ngibona njengani abantu makhaza bazaba lokukhonona okuningi
umnumzana Masimba kuchera ucubungula ezenotho ngilifake kancane ezandleni zika Mthembu Sithembayo uGibbs Dube esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Amen bibaba silale mawen bibaba silale mawen
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu soko zonke lamhla sikhuluma ngokwethesa abantwana inkanda kambe kusayenziwa yini kumbe kakusayenziwa ngilendlela ngoba lapha ngilo mnumzana Robson Mwale ukhona ngale ke eJohannesburg impinde kube lo mama unkosikazi sakhile liline ngumadube udabuka phela khona ngale kwele Zimbabwe yey ngiyakubingelela Mwale kunjani
Niyaphila njani baba Dube?
Hayi siphilile kakhulu. Madube utshona njani Ntombendane?
Yeah, tshona ntshona njani Dube?
Hayi sona kahle. So ngikhe ngiqhaze ngawe Madube. Abantu bamazweni lapha benza njani ukuze uthi umntwana ozokuthiwa uyethiswa inkathi?
Abamiyami bayekile. Abami wami ngamnikile azange impilo problem la. Kwazabe kathe su right kazakanihluphi. Kodwa ngiyambona abanye bebahambise ema-churchi, abanye bebahambise abantu abenza okwesintu bethiswe. Njalo ngokuhlukene so kusenga ukuthi umuntu ukholelwa ngapi
mhm baba mwale
wami ngahamba la nje church yethu wakhulekelwa waba right
ye so ke baba mwale uyazwela lapha uyakhuluma umama Madube ye akutsho la ukuthi kuhanjiswa njani khona
kuthi ukuthi siphila ngokuhlukana njengoba uyazi lawa baba Dube kulabantu abalokholo lesiKristu abahambayo emasontweni bethi kona abantwana kabayetheswa kodwa ke abami mina ngiyabethesa ngoba ubaba musaphila ukhona eZimbabwe uyangithumezela into zakhona engitshela ukuthi kwenziwa njani ngibe sengilungisa ke into zakhona bonke abantwana bami ngilabantwana ababili la neGoli bonke ngabethesa ngezihlahla ezabuye ekhaya
ye abantu yazela Madube bakhona bakwenzayo sibili ukukhanya kwabasebenzela kodwa nxa uthunyezwa kumbe kuthunyezwa ngepost kumbe ngani uzasitshela ubaba Mwale but nxa ukuthi kudlule ezandleni zabantu abaningi kawuthundubali yini Madube khona
ngizwe ezandleni zabantu abaningi ngayikho ngibone ngani kungaba le problem bele risk yomntwana ngoba uyabungasakwazi ukuthi owesibili owesithathu okubambile yena uyabe kubambe wakwenza so ufuna ukuthi kumbena nxa ukuthi kuyathunyezwa njengobe sisho umwali kuthunyezwa emntwini oyi-one kusiso uzofika kuye kuyabe kuhambele umuntu oyi-one kungazange kungena ezandleni eziningi ye abanye sibili isiko basalenza bayenza khonokho akusho umntwana uyatakwa kuhle inkanda lekhaya mina lami lapho enzaka khona ngiyakwazi ukuthi abadala abaningi bayakwenza bayataka inkanda so kusiya nje ngokuthi kathesi abantu sesiyasitshintsha sebantu sebeguquka sebesenza into ezikhona sesezisikhiwa ukuthi awe abakhulekelwa abayenziweni abanye abantwana vele abayenziwa lutho uyakhula-ke ngumntwana orayithi njengenziwayo wese uyabe njengathi siyabe sikhatshana lekhaya uyabe ungakwazi ukuthi uzakwenza njani iy'hlahla zankolo uzazibona ngaphi uye kubani so ugcine uyekele umntwana azikhulele njalo engabi le problem abami abala problem banjalo nje azange bayenzwe lutho ngabahambise e-church lapho esikhonza khona ebrotherini bafaka kuphela izandla kwaba yikho azange banikwe lutho kumbe amanzi kumbili bafaka isandla bakhulekelwa baba right
nanti udaba khonapho bamwale ngoba nxa ukuthi izihlahla lezi zingadlula ezandleni eziningi akuhluphi yini mwale
kuyahlupha ama zidlula ezandleni eziningi kodwa ke mina kwakwenzeka ukuthi kona kuba nomunye ngoba ngilomfo wethu ngilabodadewethu abangapha eGoli. Ma omunye wabo ehambile ekhaya uma sekuyikuthi vele ngiyazi ukuthi kona unkosikazi wami sezothola umntwana uyangiphathela-ke lezo zinto zize lomunye wasemndenini kasikho ukuthi zabe siza labo malayitha noma ukuphathisa kwezinye indawo.
Madube, anti yabona ukuthi kuyabanjwa ngonanzelelo kukhanya kulungile phela lokho.
Ya isiko lo Madube sibili ngokukhuluma isiqiniso isiko vele asingeke silibalekile njalo asingeke siliblame. Lisiko lathi esikhule sikwazi likhona lisenziwa njalo siphila lalo ensikwini noma singaze sithi siyasonta still isiko is part of our impilo esiphila kizo. So akutaka sibili abantu bayabataka abantu ababo batakwe sibili babe right kodwa abaye ngazothiwa umuntu ufice sedaka umntwana ngento zezenyamazana zemakhaya umntwana wangkhona ayezothiwa ngongatshaywa ayezothiwa lo uzaphata kwakhona ugogo wamtaka wathi vele angatshaywa kumbe lingambone sesithi limbisele kuye kutaka kungendlela eziningi Dube kule ndlela ezokuthi umuntu uyabe umtakile umntwana abe right abe ngumntwana ongahluphiwe kube yibona kuthiwa uyabe ta kungugogo ukuthi hhayi lo vele ugogo wangkhona wathi lingambone nje abisho kuye yinto eziyabe sezizahlupha zonezo wathi if ugogo wangkhona angadlula umntwana sale sesiba le problem kuyukuthi yena umamtaka uyothi lingambone sesibanje kumele limbise kumbe kumele kuthi yikho khonapho okuhlupha khona otherwise abadala vele abakudala bayakwazi njengoma lesitsho manje sithathe ekhaya abadaleni bayakwazi ukuthi kukhona okwakungadakwa abantwana kukhona okusetshenziswa okutaka abantwana kwenza ukuthi umntana sasangavuke kuhlupha.
Baba Mwana, akuhluphi yini?
Kuyahlupha.
Hayi ke zulukandaba lamhlanje simalapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke. Siyaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Olivalelisemoyeni ngumthembo Sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyabonga Jahala kodube uGibbs Dube ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu. Sizweke uhlelo lwabasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike Hobe. Namhlanje ngixoxa lo POY ongumculi womdumo we-hip hop odumayo koBulawayo. Iyazi sengiqala ukuhlangana labasakhulayo abaningi abathakazelela impilo zabantu abalwa impi yenkululeko. Ngeviki edlule bengixoxa lo Steven Zwanda ongisakhulayo okumsebenzi wokulela amalungelo abasakhulayo njalo okhangelela ukhipha ibhuku lakhe elingaphansi kwesihloko esithi Dear Comrade Tongogara. UPOY laye usekhipha ingoma entsha edumayo ebulenjini engaphansi kwesihloko esithi Chink. Njengoba sibhekane le nkinga esijiyeneyo njengentsha nxa sesilinganise nenkinga ezahlanganwa labo Comrade Chinks, ngifuna ukuza ukuthi kuyini okwenza ukuthi abatsha abafana lo POY bathakazelele impilo zabantu abalwa impi yenkululeko.
POY mfana kithi, ngiyakwamukela kuhlelo. Njani mfana?
Siyaphila sikhonapha kuBulawayo. Ziyakhipha la.
Ungakaqali lokuntshela ngamafishane malayo ngale ngoma yakho. Awungitshele ngokubona kwakho thina njengentsha kumele sithathe izifundo ezinjani nxa sesicabanga ngempilo zabantu abafana lo Comrade Chinks?
Ye vele mina ngathi vele from kudala sisakhula laphana besilalela ingoma zika Chinks. Isikhula laphana besitela ama-stories ukuthi abantu laba ngibo abayenza ukuthi abantu bathi hayi lokhu i-oppression eyenzwa ngama-colonialist asisayifuni. Mina because I'm a musician and labo abantu laba umuntu onjengo-Chinks, what inspired me more and made me interested in following in their footsteps in that abantu laba mawuhlabele ngiyekho abantu abahlabelayo abantu abahamba empini bayalwa ngale lama-T1 bengasuze behambe bedwa without that moral boost, that push, that drive ukuthi behambe belethe izwe leli ukuthi libe free. Even like emasikweni abantu abamnyama vele makuthiwa siyahamba empini laphana abantu bebeyahlabela first to get your spirit into the mold. So abantu abanjengabo-Chinks, they were more like ama-motivators. They were very big motivators.
Awungitshele-ke lapho ubheka impilo ka-Comrade Chinks, ungathi usudabuke ngemfundo ezinjani ezikusiza wena njengentsha empilweni yakho?
Mina ngokubona kwami uChinks was someone who was very ngathi ibala lokuthi ebe persistent. Into kade engayithatha kuye is whatever you do, especially in music, and because tina siku music vele. If you are music, you have to be persistent.
Hayi mfana ngiyakuzwa kahle. Right, so POY, sengiyakucela kanye mfana ukuthi uhlabela ingoma yakho kancane ukuthi abalaleli bathola ulwazi oluthile mayelana ngayo.
Because when I heard about things, made me think for a minute, like after all the hard work, is this all that you get? I've been telling youngins, you gotta get your cake up.
When I heard about chinks, made me think for a minute, like is this all you get after all the hard work? I've been telling youngins, get your cake up, cause when you're gone, ain't nobody gonna look after your kids. It says a lot about the local music biz. When you go, you leave no whips, no cribs. I've been telling youngins, get it by any means while you still can. Don't listen to these false prophets, they preach about how they can make you rich. They just
want to
reach for the last
cents
in your pocket.
Hayi
lengoma yakho iyashisa mfana kithi. Ah
ngiyabonga baba. Wathi ngikubuze umbuzo wami ogcina ke. Yini umbono wakho mayelana ngalomncintiswano wokuthola imiklomelo ongaphansi kwegama Bulawayo Arts Awards?
Ibulawayo Arts Awards siyayibonga kakhulu ngoba lapha kobulawayo it is the first inaugural awards that have been organized and held in Bulawayo. So abantu abafaka iBulawayo Arts Awards siyabasaluta ngoba sebasifakela lathi okwethu ukuthi sabe sisebenzele ukuthi kumbele ilanga lami ngani ngawini award. Ya, ngathi siyayibonga kakhulu and we hope that it will be something that will continue in years to come, keep inspiring the future generations ukuthi bebesebenza nzima sibili ukuthi bebelokhu bekhipha ingoma ezivela lapha koBulawayo. Ngoba thina lapha koBulawayo we believe ukuthi in terms of the arts, Bulawayo is the capital when it comes to the arts and creativity in Zimbabwe.
Hayi mfana kithi sikuzwile kahle uyihlabile ngempela.
Yebo yes.
Wuza wuza.
Ah siyabonga baba.
Right, ngiyabonga ngibonga wena mfana kithi bekuhle ukuba lawe kuhlelo ne.
Ah siyabonga zithi sabingelela bonke abalaleli.
Nandi mfana kithi mnandi. Thank you, Chief. Abalaleli, indaba ekhona liyizwile. Kodwa isikhathi sesifikile, sekumele sivalelisane. Olivalelisayo nguMike Hobe, masihlangane ngeviki ezayo. Lilale.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisivamba kumagagasiya ku 909 AM 4930-6065 laku 15460 kilohertz. Isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela uhlelo mfundisi.
Siyabonga kakhulu, nami ngiyamukela abalaleli bonke namhlanje kusihlwa.
Usiphathele uphi umbhalo lamhlanje?
Namhlanje bengifuna sikhangele umbhalo kaJohane ichapter nga 4 lapha sihlangana loJesu ehlangana lomama weSamaria. Abantu abaningi balombuzo ikakhulu omama abasebenza labanye omama bajwayele ukubuza ukuthi kanti vele lona iBhayibheli liyabandezela yini omama. Ngoba isikhathi esiningi bathi bona nxa umuntu efika emabandleni kumbe ezinkonzweni omama amalungelo abo ayanyathelwa kakhulu kumbe abekwa eceleni. Hayi namhlanje bengifuna sikhangele kuJohane chapter 4 verse sika sakhayela kusukela kuvesi ka-7 sehla kusuka phansi lapho uJesu uhlangana lomunye umama weSamaria. Umama lo wamcela ukuthi amuphe amanzi okunatha, kodwa kwakuyindlela yokuthi akhulumisane laye. Wasemchasisela ukuthi lokhu yena akwenzayo ukwenzela ukuthi akhulumisane laye, ukwenzela ukuthi impilo kamamalwana iguquke. Ngoba uJesu waqalisa ukukhuluma naye emchasisela ukuthi vele wena usuke waba namadoda amahlanu, wamchasela lokuthi kathesi lo muntu lo ohlezi laye kasomkakho. Uthe sekubhethe konke lokhu, kodwa sifuna ukuthi uJesu kazange anindezele umama lo phansi kumbe
amenze isono. Sihlangana loJesu lapha ekhulula umama lo esimeni akiso sona. Kodwa nangelele izinto eziqakathekileyo ezitshengisa ukuthi iKristu ayisonto ebandezela omama kodwa inkolo ebaphakamisayo. Okokuqala, sinanzelela ukuthi uJesu wayekwazi ukuthi umama lo useke waba labo baba abayehlukeneyo ayehlala labo. Simbona kodwa imkhuthaza ukuthi hayi kuma phakathi kwesimo leso phakathi kwaso ukwenzela ukuthi ube ngumuntu okwanisa ukwakha imuli yakho. Okwesibili, sinanzelela ukuthi uJesu waqamula imduli ehlukanisa obaba nabomama kumbe njalo eyayisehlukanisa abesijuda nabesamariya ngenxa yokuthi wakhulumisana naye emcela amanzi. Umama wathi hhayi akusoze kwenza ukuthi mnangunika amanzi ngenxa yokuthi mnangumsamariya wena ngumjuda. Kodwa siyambona ekubeka eceleni konoku ekhulula umama lwanti amnike amanzi. Okunye njalo esikunanzelelayo sibona uJesu ediliza indlela abesamariya ababebanjwa ngayo ngamajuda. Lokhu kuqakathekile kakhulu ngenxa yokuthi isikhathi esiningi abantu bayehlukanisana ngemhlobo. Kodwa lapho into engifuna ukuyigcizelela namhlanje kusihlwa yikuthi uJesu simbona ekhulula lomama, emkhulula ukuthi engasetshenziswa ngabobaba kodwa imkhulula ukwenzela ukuthi akwanise ukuba nguye yena. Ngoba siyambona esuka eqeda ukukhuluma loJesu wangena kudolobho lonke leSamaria wathumayela esingathi khona waba ngumvangeli wokuqala. Ebatshela ngendaba ezinhle uJesu ayikhulume lazo ngaye. Ngakho siyasizwana abantu besithi hayi abantu ababangabomama kumele angabathumayeli. Kodwa siyambona lumama ekhululwa uJesu esiyathumayela iSamaria thiwa idolobho lonke labuya lizokhangela uJesu lizombona ngoba umama lo esebafakazele. Kutho ukuthi simbona uJesu ekhulula umama ukwenzela ukuthi esingathi ngesilungu abe le-potential yakhe yonke, akwanise ukuthi yonke into isipho sonke sikuye sikhululeke njalo sisebenze. Kutho ukuthi singaphambili njalo siyananzelela ukuthi uJesu kulabo mama ayesebenza labo oMaria Magdalena sikhangela oMartha labehlukeneyo wayebaphakamisa ebancedisa ukuthi nabo bathole isimo sokuba ngumuntu. Akula ndawo lapho esibona khona ivangeli libehlisa libasa phansi kodwa sibona libakhuthaza libaphakamisa libabeka esigabeni sabo sokuba ngabomama abomfutho, omama abahloniphekayo, omama abakha izimuli. Njalo sibona abanye kungabomama abakwanisa ukuzisebenzela bezimele umuntu engumama.
Kuyiphethe ngomthandazo mfundisi.
Namhla sithandazela bonke omama abalaleleyo namhlanje. Sithandaza ukuba ngegama likaJesu uNkulunkulu abaphakamise, abahlomise, abakhuthaze, abenze ukuba babe ngabomama bomvutho, babe ngabomama abakwanisa ukuzimela, basebenze, abakwanisa ukuthi njalo balandelele ubizo lwabo. Ngegama likaJesu siyathandaza. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga kakhulu.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipha. Sigqibeke uhlelo lwalamhlanje ngodaba lokusithokozisa. Sihamba leqembu leJwabe Neighbor Boys elethule idlalatelalo lakuqala elilesihloko esithi umqaliwe zindaba. Iqembu leJwabe Neighbor Boys libunjwe ngomnyaka ka-2015 kwathi nyakenye lethula idlaladelalo lakuqala leli. Nangu umkhokheli walo odabuka eJwabe phansi le esiqintini sedethe ewange.
Igama lami lokuzalwa ngu-Elise Ngwakandlozi Sibongo. Idlaladi leli leJwabe Neighbor Boys lesihloko lethi umqali wendaba lirekhodile eJohannesburg, South Africa. Abalandeli balithenga kahle kakhulu, balijabulela. Idlaladi lokuqala kodwa lona lithengise kahle.
Kungoma yakuqala udlaladi leli lithi lina umqali wendaba likhuluma ngani lapha?
Sikhuluma ngenkinga esuka zisenzeka emakhaya lapho esikhulele khona, ukuthi sokungasolwa umakhelwane ukuthi uyena oletha ingxabano ekhaya kanti umuntu oqala izindaba esekhaya ngasemndeni. Kunamba 2 la elithi ngivikele baba chaza ukuthi ngalesi sithiwo inkosi engivuthise ngaso ibe kwazi ukungivikela kukho konke enyabe ngikwenza ukuthi ngikwenze kahle inkosi ube yona engikhokhelelayo ithi ivikele kulokhu esikwenzayo.
Kuivangeli ke
kuivangeli lapho bese siguguzela ukuthi kule impilo yalezi insuku emhlabeni sokuthanda ukuba nzima ukuthi ngathi singaphenduka sonke sikhonze uNkulunkulu kwenzela ukuthi konke esikwenzayo abe nathi.
Kumama ke
ngakumama lana kwafika isikhathi ekukhuleni kwami lapho umzali wami wafika wagula khona kabuhlungu noma ngangisesemncane kodwa ngangibhekile ngendlela ayigule ngayo umzali kodwa kuyisenzo nje esasenziwe umuntu. So lana ngangimlalisa ngokuthula ukuthi lapho wakhona alale ngokuthula akhulule inhliziyo yakhe ukuthi thina abantu abakhe lapho esikhona akhona ukuzibheka njalo sikhanyise.
Undlovu uthayele ihlombe amalunga eqembu lakhe esithi enza umsebenzi omuhle kakhulu njalo uyawabonga ngalokhu.
Ngithanda ukubonga kakhulu amadoda engisebenzisane nawo abantu abadlala ama-instrument u-Anel umfokadubo obuya ngaseplumbi noBramoza umfana wasewange noMafiosi indoda yasedinga ukuthi lokhu abakwenza kimi beqhubeke sikwenze njalo kwenze iqembu likhule liye phambili.
Abalandeli ungathanda ukubashiyela wapha maso?
Ngibonga kakhulu isupport abasinikeze yona kuleli dlala athlete lokuqala ngithi bengakhathali njalo yezenye ingoma besinikeze futhi amandla.
U-Elisha Ndlovu uthi abangathanda ukuxhumana laye bengamthola kunombolo zaseSouth Africa ezithi +277 8702 3575. Baphuma ke enkundleni abafana bejwabhe ngomlayezo oqakathekileyo besithi asifundeni.
Noma Sofia mtholampilo uthwele abasha, noma Sofia mtholampilo uthwele abasha,
Jwabe Neighbor Boys begqiba ke uhlelo lwethu lalamhlanje abafana abavela eWange. Singake hlukana isikhangele ebezihamba phambili. Lokhe lusemlonyeni abanengi udaba lokungena kukaMnumzana Nkosana Moyo kumkhankaso wokhetho lokudinga umongameli. Kambe kukhona na uhulumende angakwenza ukuhlenga umnotho welizwe ngaphambilini kokhetho? Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.